Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. Unkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba le-voters roll. UShiriyedenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwe leZimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo ku-SADC yindaba ye-voters roll, ukuthi izethu zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi zithumela ama-messages ukuthi sithindele kuma-WhatsApp group esebenzisa i-voters roll eyenze after ama-voter registration group. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanikwa, as long as kungema-voters roll kuzasihlupha phambili. I-voters roll isimaba njalo sisebenza lamanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll naleyo, ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu lomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe, ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo lesadakhe sicelile ukuthi kule ndaba i-voters roll ayibhalela izinda kudosiya esihambise SADC. Sikhulume kakhulu ngodaba le-voters roll ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengokhetho, and i-voters roll is one of them, ukuthi i-voters roll should be accessed to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenyindaba lathi sizama naku-SADC sizame ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi iyaphiwa mabandleni ama-political parties nabanye nje ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu, kodwa okubandla le-ZANU-PF umnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and ayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela, ivele lebandla elibusayo liyayifuna. Kodwa ngenxa yokuthi iZEC ile mgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho, lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll le, ngoba lathi sebefuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethi bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikazulu wala ekhaya, ngoba abakahambi ngitsho lama-court awala, abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe iZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Sebangabantu athi bagijima baya ku-African Union, abantu abathi bafuna ukuya angazi bazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Philip Gawulelayo okubandlaleli kulombono ofanayo.
IZEC izanika wonke ama-political parties kubiza kukhulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo, isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspector i-voters roll, sokuyalanda ukhetho lapho abantu ababona khona ukuthi ababengekho amabizo abo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye beze bethi kwesathi nxa besiyakhethweni becile bevota beze bethwele ama-slips lana okuregister as voters, nyalo kona kwakusenzakala kuqala. Ngokunjalo ke amboni kuphuzile lokho, ngoba okuqakathekileyo ukuthi kade vele lona ukhetho luningi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane, inja iyayutshaya umkhulungwane, kodwa ekukhalelayo kungaphuni. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho, ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebeku-African Union bese beqina bakusole. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC, akulanto eyenzayo i-SADC, yinto eyabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu abadetector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho besuka ama-individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North ejele lephalamende uMnumzana Alan McCann wabanika udaba lwe-voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu.